I think i-report leyi sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Joana Mamombela abanye bakhe. Okokuqala, isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report leyi iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo, abaJoana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo. So yona izabuya iphakathi laphakathi, yeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutshoyo ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa, balimazwa, batshaya kakhulu, itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yali commission.
Okokuthi amapholisa adingisise athole okuningi ngendaba le kunzima, ngoba already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le, ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku-roadblock, imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwasuke ukuthi bona bazi-investigate futhi owethe zethu into enzima. Plus iminyaka yonke le eminingi eyadlulayo okulabantu abadakuthwayo abayenziwayo, indaba zangkhona ziphelela khonapho ukuthini amapholisa aza-investigate, akaze kube le investigation eyaphumayo yatsho ukuthi exactly kwahamba njani. Kubo bonke uyele muva kubona bayana ulandela oTsamaro, ulandela oGonyeti, ulandela oMagombeyi, usaza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka neminyaka eyadlulayo. I-issue yangkhona iphelele ukuthi amapholisa aza-investigate, and ungathiwa amapholisa aza-investigate kugcina khona lapho ama-investigations angkhona abuyi. So angiboni sikuthi into ezancele ezaphumelela le emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumunyethwe lugwalo lolu olwethulwe yi-commission leyi ukuthi ngempela abathathu laba bahlukuluzwe, njalo konke khonokho abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa nje?
Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini, ngoba kuyindaba le politiki phakathi kuloku doselana nokusiyale usiyale. But nge-report esiphumile le eZimbabwe Human Rights Commission, mina ngiyavumelana layo. Indaba babayibeka icace exactly, isisivulela amehlo sonke ukuthi kuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasizathu iZimbabwe Human Rights Commission eyokuthi ikhuluma amanga, ngoba yi-commission enkulu ku-human rights eZimbabwe esiyithembile. Xa yona ingakhuluma amanga izabe sithi ilizwe lisanga. So ayilasizathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngakho mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhaleleyo yikho kanye kwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa, baphathwa kubi kakhulu. Osokukhulu ukuthi kudingiswe ukuthi beqede ukuthathwa ngamapholisa, amapholisa abasanga. Umuntu wabathathayo ngubani owabasanga? Yikho sokumele kudingisiswe. But ukuthi badlengulwa, bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report, mina ngiyazivuma kasibili, ngiyazithenga. Omama laba balimazwa kakhulu.